Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-TRC uNkosazana Moblessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life umduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi into eyazakalayo ukuthi umsolwa uMnumzana Pius Jamba ungumsekeli weZANU PF. Umo Blessing yena olabantwana ababili njalo ongumholi wesigaba kuward 21 eChitungwisa North uselamalanga ayisikhombisa enyamalele kungaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi ukuvumile izolo ukuthi ngempela uMo Blessing wathunjwa nguJamba mhla ka 21 kulinyanga endaweni yokuzilibazisa eChibanguza Shopping Center eBeatrice duzane leHarare. Kodwa uNyathi uthe uJamba akasilo lunga lebandla lezombusaswe. Wengeze wathi ababili laba ngabantu abake baphila bonke bethandana. Ngakho uNyathi uthi uJamba uthumbe uMo Blessing ethukuthele esithi wamalelani yena wasebenzisa imali enengi kuye emnakekela besangamathelo limi. Uqhubeke wathi amapolisa adinga loJamba. UMnumzana Nyathi ukulandule ukuthi umne wabo kaJamba uSimba Chisango obikwa laye elilunga leZANU PF olokwenza lalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi amapolisa azama ukuvikela iZANU PF ngoba lolukulu daba lwezombusazwe olusobala.
Asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ndawo ke yamapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwa hayi khona ama-conclusion abawabhaliwe esibona ngani amangakuhle. Yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sazane labo njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu bezanu bebhasiwa bezanu ngenxa yokuthi ngabantu abayadlakala endaweni njengabantu bezanu. Engaphandle amapolisa ngenxa yokuthi lawo aphathe impasili yeZANU PF yikho abangathi hayi kasoho member enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa yokuthi ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngowezanu lo ngasowezanu. Sasikhayenelanga ukuthi amapolisa ebethatha ke ama-side ngendlela ke okuphunywe ngayo ku-statements kaPhonyane.
Ukirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo Mo Blessing Ali ngesikhathi thunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona.
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye abasebeduze emdaweni lapha thunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record kodwa engikwazi kubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana-ke ifayela amaphepha amakhothi ngabantu ababonayo ngabantu abawaziyo ngabantu abahlala khona.
Simba Chisango amapolisa athi akalani lokwenza lalolu daba yebo ngumuntu waziwayo ukuthi ngoyezana PF kodwa uphayasi jamba lo amapolisa alandula athi hayi akunjalo galani le lezombusazwe kayisilo lunga lezana PF
ilunga elisaphutha ezana PF umuntu oyazakalayo ngemisebenzi yakhe elishana lama-activisti emela izanu pf wethe ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana-ke lilunga lezanu pf ngenxa yokubana ngabantu-ke ababhenefitha kwinhlelo zezanu beyenza into zezanu njalo uyazakala uphumzi wokumobilayiza noku-organiza abantu bezanu so angazi ukubana-ke amapholisa athi kasezanu ngomhlobo bani bathi nge-terms of membership or bathi in terms of association ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona njalo kubana-ke bathi akakho involved ungabe ngibathiye kusayi-investigato akake abilabo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved hhayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sekliwe ukubana-ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana-ke uyo waye-involved
Isikhuluma izolo ubuteli zahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi amdinge uMore Blessing lingaba lihambile yini emthethweni la
Yes esihambile emthethweni ndaba sikhangelele ukubana kusasa sicedisa amaphepha ukubana ifayilwe High Court ukubana ke sikompela amapholisa ukubana ke ekwandise ukumdinga bephiwe imandate yidale le High Court
Okokugcina kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMore Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi
ya esikukhangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke uMore Blessing ungaphi sincedisa lamapholisa njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazwe kuleli lizwe kufanele ukubana umuntu wedha uzanu MDC zaphu mabambukusile kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo ikakhulu ilungelo lokuthi impilo yomuntu igcinakale asikhangelelanga ukubana-ke kube lokusukuma kodlame lodlakela le misindo mayelana le ndaba-ke zombusazo sikhangelela ukubana kube lokwehlukana ukombona ukubana hhayi thina sithi liza lungise so abanye besithalungise so ukuze sonke njengamazimbabwe nilize le phambili akufanelanga ukuthi abantu behlupane nokutshana nokubulalana ngendaba-ke zombangazo
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Motswangwa yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kukaMore Blessing Ali. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezimlife.com umduduzi mathuthu ulokhe ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Kodwa isimanga ikuthi igqweta lakhe umnumzana Ngqobani sithole uthe ngokuya emapholiseni wathola esithi akamdingi uMathuthu. Lokhu kuthiye uMathuthu engasahlalisekanga ngoba engasakwazi-ke ukuthi abantu laba ngobani njalo bahloseni. Ngomnyaka ka-2020 umzukulu kaMathuthu uTawanda Mochehiwa wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO watshaywa kakubi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele gqwetha likaMathuthu umnumzana Sithole.
Indaba kamnumzana Mathuthu iseseyimsindabaphenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngoba njalo sesibonile ukuthi amapholisa asitshile wona ukuthi hhayi akazange afike emdina. Ngakho-ke sesifake i-report ye-impersonation kulabantu abafike bazenza amapholisa bedinga umduduzi. Okusenza sathe inyathelo lemelo ngelokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka isihlahla kasikhohlwa. Kuyena liyana imbodi kulotawantamcheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo bamshaya ngendlela esabekayo sazomdampe busuku. Abantu banamha amapholisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngadansi kwakwazi. Ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi njengoba wonke umuntu eprotektha ngomthetho eZimbabwe sizacela ukuthi amapholisa akutreye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdina.
Manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile?
Abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete lo lipholisa le law and order obulawayo ngiyamazi. So ngabe tsho njalo, well u-expect ukuthi njengoba amapholisa futhi unyanete azange afike then sokuyavuza kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa athi kwenzakale isenzo esinto engalesana esikatawanda bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hhayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senze into enje and then nalithi umuntu lowo asikwazi ukuthi besenza khonoku surely ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyelelena imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hhayi bona sibalande njengoba nabengathathi inyathelo. I thought ukuthi by Saturday Sunday
manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku?
Kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bonaba kuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kati bakubamba njani okuyinto kwangikhona naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi hambi i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kati kuyini okwenzakalayo ngoba utawanda sambona esechayiwe yesesabika ethethwe nganyamalala nanamhla ama-investigations lawo kawacaca ukuthi kwenzakalani. Khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kulayona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo and uMathuthu is worried. Sibhalele amapholisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna make arrangements simhambise njani size ukuthi bayamfuna yini.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha lomhleli wezimlife.com uMduduzi Mathuthu. Uhulumende uthi uzaphathisa umndeni wenduna yeGaranyemba eGwanda uChifu Nhlamba ngendleko zomngcwabo okhangelelwe ngempelasonto obikwa uzakhokhelwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. UChifu Nhlamba ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ngemva kokugula okwesikhathi eside. Isikhulumeli somdeni wakuNhlamba sitshelele umsakazo ukuthi uhulumende ubengakawazisi umdeni wakhe ngakuqoqayo. Ukujona kukaChifu Nhlamba kulandela okwenduna yelupane uChifu Mapikwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko uMnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ngimtshayela ihlombe kalokho uhulumende njalo nje njengobana na izolo lakho futhi sikubonile lapho kade ufihlwa khona induna uMabhikwa. Sibonile futhi ube nesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kube nguhulumende njengalokho okuthiwa ngabantu.
Ye, njengoba sisemfeni uyayazi ukuthi imfana ngesintu kukhona abanye abantu abahambe khuluma lapha lalaphana abangasuthisekiyo, kanti ke futhi bakhona abanye abathi khona bona hayi izinduna bezisebenza kuhle kakhulu lezi nabantu. Bakhona sibe abantu ade besola kakhulu indlela ekade isebenza ngayo induna uMabhikwa. Kanti ke futhi kukhona bakhulume kahle kakhulu ngayo, kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu, ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngokwayo. Njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili, kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili, ngoba angikaze ngizwa nsaye ngizwe inkulumo embi ngaye. Izinduna zakithi zibaluleke kakhulu, kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lunolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala nguhulumeni okhona. Uhulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye, osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelela ukuthi zisebenze ngayo. Kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo. Nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale, kube kanti ke kwabanye abantu baye bethu yenza izinto ezimbi. EZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka. Nxa sithi ngikhangele akukho ukukhululeka kwenzeni kwazi umsebenzi, kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona. Yiluhlupho esinalo kakhulu elizweni lethu.
Umnumzana Greta Vohloza Spanda yingcwethi kwezamasiko. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ubanjwe ngamandla ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi aphe obelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira inhlonipho yeqhawe lesizwe. INews Day ibika ukuba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi abantu kumele bekele uMnangagwa azikhethele omunye wabasekeli bakhe ngesikhathi sakhe asifunayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela emsakazweni kulaba phethe uhlelo lwe-Studio 7. Sibingelele nabalandeli abalaleli bonke nje wa-Studio 7. Siyabingelela. Ngithanda ukuthi ngiphawule endabeni yokuthi abantu bakithi ngabe bakubona ukuthi lizwe labo seliphele kangakanani nge-40 years ngaphansi kombuso we-ZANU-PF. Abadala bakwazi abaphila namanje uma beqathanisa umbuso ka-Ian Smith abawukhipha befaka i-ZANU-PF, lalowo mbuso uzokhona lowo we-ZANU-PF yabo Mnangagwa, ukuthi ku-Western khonokho ababethi bakusola. So abantu bakithi ngabe kuyenza babambisane bekhiphe yona le into ezanu nale ngendlela abakhipha ngayo i-government ka-Smith, bebambisene bonke bento eyodwa. Njengamanje abantu bakithi ngabe babambisana bento eyodwa ukuthi bangabe emthwakazi bangamashona bangamaNdebele, bekube iceleni beze njengento eyodwa abayenza isikhathi bekhipha i-government ka-Ian Smith. Ngicabanga lelo lizwe lelo lingaba ngcono, lingabuyela esimeni esingcono. Kodwa uma kusakhona omunye othi i-CCC yini ekhulumela imthwakazi iphathi evulwe manje engalangishivini umbono wokuthi balo president yini ongakwazi ukumelana lo Mnangagwa ekhiphi ZANU-PF, abalayo even nimqondise nalo kaso president okwazi ukuthi ekukhankasela i-election leyo nalezobuye ka-2023 ongupresident nje kuphela oyimele. So ngabe thi abantu bakithi bayibona ukuthi imthwakazi yabo ayindawo kanjani, ngabe bayama kancane ngayo? Asikuthi siyayisola imthwakazi, but izoba le mphumelayo maso kubusa ikhulumeni ekhululekileyo, hayi kusabusa le ZANU-PF. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo la e-Transmit.
Qhawulani, lo mbuzo lapho ukuthi ungani kweZimbabwe ukuthi Zimbabwe amapolisa singawezana, omajistrate singawezana, amasosha singawezana, wonke umuntu ongaphansi kwesandla kwengalo yegovernment usengowezana. So kuyamangalisa ukuthi bangathwa umthwakazi uphikisa ukuthi uzama ulungisa ukuthi lungile labantu. Why kugcwaliswa amapholisa izinja, amabhiza, amasotsha nezibhamu namapholisa lamanzi la atshisayo noma ngithi ama-tiergas nxa uthi kuthiwa umthwakazi uyatoyitoyela ilungelo labantu. Kodwa amanye amaphathi kayaphathelwa lezo zikhali awesishoneni. Why bekwenza khonokho? Uhulumende waseZimbabwe uloba utsotsi kakhulu, uloba ndlulo kakhulu. Uhulumende oncindezelo, uhulumende okwephisela abantu ukuthi abantu bangakhululeki kwelabo ilizwe. So into engcono ukuthi akuqunywe ilizwe sidabukane phakathi, njengoba akekho umuntu ongakwaziyo, akekho futhi elinye ilizwe lingakwazi ukuthi iZimbabwe ngamazwe amabili. Ngasuka kulama status amabili eBulawayo naseHarare okukhomba ukuthi ngamazwe amabili, akula president oyi-1 ongabusa amazwe amabili.
Salibonani, salibonani lonke maZimbabwe amahle lani kanye basakazi beqiniso bakaStudio 7. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngithi khona kini bafo wethu maZimbabwe amahle bantwana bakamthwakazi, qaphelani uhambo lwethu. Sifana labantwana bako-Israyeli abaseGibhithe betshisa izitina ngotshani. Esokusele ukuthi kathesi izinduna sifawula izinduna zaseMpumalanga. Ngiyelitshela sibili into zaseMpumalanga bazosifakela zona esiyayenza umthetho wazo, ngoba nanku nxa likhuluma ukuthi kona ku-airport kukhitshiwe isimbulu sehawu kanti ngabe ebhala kwelakho kwadilizwa kakhanti kona vele kusho khona sizadonsa kanzima. Asivumeni sikhona sesingabantu bako-Israyeli abayotshisa izitina ngotshani, akulandaba. Kodwa okukhona ukuthi sikhulekeni siqinise, sinxuse umuntu ozathatha izintambo zombuso njengoba kade sesithemba ukuthi khona uChamisa. Asibambeni ukuyiChamisa-ke, simvotele uChamisa. Siphe ngobuningi ezindlini emakhaya, sithiye amakhaya ehhoti ngalamuntu selizimbuzi lezinkomo lenkukhu kuphela. Sisiyalala noma sesiliphambili layini ukuthi khona ubone umuntu kaNkulunkulu khona nembali ukhastile ivoti yakho wathi phambi ngoChamisa.
Ngibingelele isihlobo sami kuStudio 7, ngibonga bonke abasiphathela lolu hlelo. Mina ngiyima naye uSibangelizwe umntakaNkomo, nxa ethi ubabakhe ayolale ekhaya lakhe kuyandithokozisa kakhulu, ngoba lo baba wayehlala ekhuluma ngisho sisesengabantwana sinaye ethi yena akafuni kuyavalele iRose Acre, ufuna ukuya ekhaya emzini wakhe kulapho kuyoguma khona ithuna lakhe. Ngitsho wasithembisa sisesegangeni singakabuyi nokubuya khonapha kuseseRhodesia, esho ethi yena mangalala amathambo akhe elala emzini wakhe. Ake ngakukhuluma ngabona ngolunye usuku kukhulunyiswa ukuthi kuthiwa abantu bathi bona ukhona odina amathambo kababa walalayo umbusi maka agedwe esiwe Heroes Acre. Ngathi makahambe Heroes Acre ngoba ubaba uNkomo wala wayengafuni ke Heroes Acre, wamdonsa wamse Heroes Acre. Namhlanje ngabe kuthiwa singathi masikhuluma sisenze nje nalana lele khona nabokhokho bakhe basivumele ukuthi amathambo akhe makathabathwe ayesiwe emzini wakhe. Kungabe intokozo lokho okhuluma yontombi enhlenyathi.
Salibonani basakazi beStudio 7, lingelisethulela indaba ezimnandi. Ngiyalibingelela ngithi phinani ngenkosi. Ngibingelela abalaleli bonke beStudio 7. Ngibe sengitshayela ihlombe ama-CCC ngokuyinela kwenzayo. Hayi, siyalibongela liyibambe injalo. 2023 siyawina vele, izane yakwazi vele ukuthi ayikaziwini. Yikho libona vele nxa kuyikuthi upresident uChamisa uyenza irali, kukhitshwa amasotsha, kukhitshwa amapholisa evala izindawo, kuhanjwe kuye kukhulunywa yabomajistrate kwenziweni, ngoba inguphungu yabi siyiphuma vele uChamisa uyesabisa. Kanti izane uPF shuye ingaqhuqiswa ngumfana omncane nxa ekhampeni emakhaya benza ukuyatshela amasebhuku lezinduna ukuthi baneni ngabezane yeli ngavumeli umuntu ogqoke iyelo shiwa beqhuqiswa ngumfana omncane ongangoChamisa, okungangokuthi ukukhanya kuphambi kwakhe vele ulayithwe nguNkulunkulu. Ngoba vele lapho kukhona khona umuntu kaNkulunkulu vele uzutshawa luvalo nxa kuthutha uSathane vele uyaqhuqa khuqisa amadoda amadala uthamise ngumntwana omncane amadoda amadala kuze kukhitshe lemkhonto beze befise lokuyathenga imbhobho ngenxa kachamisa ayizani uTF Sarendisho alize lethuselwe ngumntwana lo uchamisa lize liyedinga imbhobho libona ukuthi ngabantu lingabethusela ngembhobho manje kathe silikhohlwe
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abembi begolide abalikhulu 100 kwele-Chad ngeviki edluleyo kulandela ukulwisana kwabenza lumsebenzi. I-AP yona ithi kulentathela izindaba yakwele-France edutshulwe yafa kwele-Ukraine izolo ngesikhathi itapha izindaba ngempi eqhubekayo kulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi ilizwe lakhe alisoze liphele Ukraine amabhomba ahamba umango omude ama-long range missiles alakho ukusetshenziswa ileli lizwe ukuhlasela ele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngesikhathi lapho umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ecela amazwe akumanyano we-NATO ukuthi aphathise ilizwe lakhe ngezikhali zezinga laphezulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha ukuthi abantu abayenza izinto zepolitiki sikhangela lathi umongameli welizwe weAmerica bayenza ngathiwa he-double talk okukhuluma beluma on the other side. Ekuqaliseni siyabona ukuthi bakhuluma besithi bona babengasoze bencedise i-Ukraine ngezikhali ngoba it was an affront to war or ukuqalisa kwe-World War 3. But sesibone kathesi eAmerica le-NATO lamazwe aseduzane a-friendly to Ukraine sibe banike military equipment close to 40 billion okwakathesi. Mina into engiyibona lapha is ukuthi iRussia yayifuna ukuqalisa impi leyi in Europe for domination kwezindaweni eziningi ngoba siyakwazi ukuthi ama-resources kathesi ngantu asemancinci for everybody to be satisfied. So Ukraine was indawo yawo in the history of the world ukuthi Ukraine yake yaba yi-Soviet Union njani. And then the world's production sunflower seed oil, the wheat ziphuma e-Ukraine. Sibona lathi Sudan gets all its wheat from Ukraine. So ngama resources esiwabona ukuthi sesiqhubeka phambili are very important. So Russia layo I think icabanga ukuthi njoba i-Ukraine yayi part of Russia abantu abasoze bayilwise in the way that they've been fighting. But sibone lathi ukuthi uZelensky lama Ukrainians hayi bachayinto ehambayo and abafakanga izikhali phansi.
Kungenzeka yini sicine sibona iMelika isinikeza ele Ukraine izikhali lezi ethi ayisoze ilinikeze zona?
Mina mbona iAmerica inika iUkraine yonke into abayifunayo including izikhali le technology le support eyokuthi bancede ngempi yona le.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Nanzi ebezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-TCCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU-PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asikeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.